Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 22 kuNhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Bona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga.
Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe yilomkhuhlane labo sebekhwelile baya kwabayisithupha.
Umkhuhlane wakhona kukhanya abe-BCC bayehluleka ukuthi bawuvimbe bebawenqabe. Okubangela ukuthi ube lokhu ngani kuyamemetheka kuyaphambili.
Inani labantu asebebulewe isihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi phezu kodaba lweholo kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngabathathu izolo laya kumakhulu phose amahlanu 489. Asebefile sebeyisithupha kulandela ukubhubha kwabantu ababili ngomgqibelo. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ube yisakhamuzi seMidlands. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabathathu ababanjwe igciwane le-coronavirus izolo laba ababili ngabavele kwele-South Africa kuthi oyedwa ngobevele ehlala elizweni. Asebesindile kulomkhuhlane sebengamatshumi ayisithupha lane 64. Inani laba lomkhuhlane lo kulezinsuku likhuphuka mihla lamalanga njalo abanengi abalawo ngabavela kwele South Africa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership. So abantu labo ngoba ukukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lowo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo. So mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini, uhlupho lusebantwini. Abantu abafuze ukuthi ngabe bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo bathatha lezi mali bazihambisa ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona. But njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe, kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho lutho. So mbona ngazathi into yomkhuhlane lo abantu abenza ubuchapha nguhulumende.
Abantu abanengi sizwa kuthiwa amamaski bawagqoka kuphela bengabona amapolisa okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Abantu batshona bebhotiga ngalonke leli. So mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni i-social distancing isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebengigada amabhasi and so forth and so forth ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile. Amabhasi sehamba egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile. So mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but i-social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga. Wonke umuntu uvuka ayisona njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli. Konke khona kuyana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanise lokuthi abantu ababuya from outside the country ngoba ungakhangeni inumber ilokhu iqanisa and iqanisa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country. Akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani uma befika besuka kuma-quarantine centers and so forth and so forth. So mbona ngathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeli i-Thornbrough ukhangeli lokhu zeni lesi sikhisibhedlela sikankomo kuloke kuto gusalo ngiso kwa da sesile zinyange zinga intele ihlaseli so mbanza lukhulu mende wetu kwa kutati serious
umnumzana mbuso fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye ibhetshu likazulu sixoxela ekobulawayo kuvikwa kulomfana osakhulayo obulawe isihuto esihlasele elokitshini leluveve izolo kobulawayo okubangele ukuthi inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele liye kwabalitshumi lambili. Abantu abanengi labo bavikwa belaliswe ezibhedlela kuthi abanye ngabagulela ezindlini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube yena othi umkhuhlane lo usuhlasele emalokitshini amanengi.
Bakhona abantu beGwabalanda kuwadi 16 ungababuza ngabaza ukuthi izizawo ziyabagidimisa ungananzela kunjalo lempopho manje izitishi zengcekeza zivele zidubukile ziyagele iziganga lonke okuzabangela ukuthi khonokho vele kuseluveve kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa la ngapha kibophumulo ngananzelela lathi sikhonapha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokitshi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa kindawo eziningi amalokitshi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye lokugatha lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lalukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve iminjani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka ngakho-ke namhlanje sibone i-statement chwe ngoyu PCCST uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlula isigidi semali yemeli ukuze enelise ukuthi enqabele lolu dubo ngoba kukhanya kuzafuneka amapipe lezinye izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu ngazanthwa amanzi abuye engcolelawa kuthintana ndawonye lokuthi amasuwa lamapipe amanzi kusuka kuthintana ngoba konke sokukudala. So u-City Council ngazanthwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa amanzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo. Yikho-ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana-ke ipipe besingathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenatha amanzi ayengcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi i-City Council replace amapipe ungakhangela kubophumula east lakho bekwenza khonokho kodwa kwakhathesi-ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungisizwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi baqaphele kakhulu bazama ukuwaqalisa ngokuwabilisa sokune ongabe kusezakala emanzini. So siyakhuthaza-ke izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuza kwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe egula mbe ozizwe engaphathekanga kuhle sizwisi sibuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanti sikunanzele konkela sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe bethe bagula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lo mlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi umumo omubi kakhulu ezibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zikhala ngeholo eliphansi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi kumele uhulumende aphange alungisise udaba lolu ukuze odokotela babuyele emsebenzini banakekele izigulane. Inhlanganiso le isole njalo ukuchaphazwa kwemali eqondane lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus ethi kwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Odokotela labongi bakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo lanxa uhulumende ebengezelele iholo besithi okuyimadlana kwakhona akubaphathisi ngalutho. Bathi njalo bafuna ukubhadalwa ngedola lemelika. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusebenze imali yemelika kuphela. Kodwa ucubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukusebenzisa idola lemelika kuphela kungaba liphutha elikhulu.
Ngasikhangela kathesi kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayela ama-reserves foreign exchange ayelawo ayehlele phandle kwelizwe esasithi amabhenki lamabhenki onke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account kuma-nostro accounts babelayo le US dollar. Khathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo ngananzela le foreign currency esilayo. Nxa engavelanga kuma-exports, nxa engasavelanga u-remittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ma-reserves of foreign currency. So ubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yes, isifiso sokuthi sibe laso, yes, kungabe kuyindlela lula kuphuma phakathi kudubeka loba ama-challenges wakhangeleleyo. Kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize. Imali yefuel yakhona iyavela nga? Imali yamagetsene le iyavela nga? Imali yokubhadala izisebenzi zama-civil servant iyavela nga? Ngoba laba abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi njalo lama-prize yethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole-foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise locally ngoba ama-private la ngokuhlanya ungazulanzelele even wona la ama-price e-US dollar akhwela ngane kule inflation ku-US dollar. So kulento eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider re-dollarization because kuyakulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sesi-dollarize sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe ikakhulu ngasikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe phoshoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza loba mina ngilamandla ebengakwenza beyibana ngisuselwa ngokwa-US dollar ngithi eZimbabwe awula US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama-price wonke eZimbabwe senza izindola lerandi. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa njalo singasebenzisa irandi njenge-trade reference e-economy yeZimbabwe siyareducer ama-pressure amaningi okwanazela abantu baningi laba abe-China babuya ku-economy yeZimbabwe ngoba kulula ukuthola i-US dollar. I-US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama-pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa ngumuntu wonke. Umuntu engabale i-US dollar uyayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama-price yethu sithi nge-rand. Kuyenza labo even osomabhizinisi babe nenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-3 dollars. Ngoba kuyabe kukhanya ukuthi into le goli yi-30 rand. So lapha angeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engingazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikwenze. Kulokubana siqhubeke sicabanga ukuthi sidollarize ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009 njalo kunjalo kulula kulama reserves wakubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-100 dollars basic salary kuwonke umuntu flat ngoba wayezama ukubuildana le capacity.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho sixoxela ekubulawayo. Uzulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi likomishini isisungule uhlelo lokuthathela labo abacatshangelwa ukuthi izikhohlakali inotho yabo nxa bengehluleka ukuveza sobala ubufakazi bokuthi bayithola ngokusemthethweni leyo notho. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi uhlelo lolu luvizwa ngokuthi wakazitenga sei kumbe wakuthenga njani. Uthi lanxa umuntu engaze efunyanwe inkantolo emsulwa ikhomishini yakhe ilamandla okumthathela inotho yakhe engehluleka ukuchasisa imvelaphi yayo ngendlela esuthisayo. Lanxa abanye bekwamukela lokhu, abanye bathi ikhomishini le idlala amadlwane ngoba ibazi mhlophe abantu abetheswa amacala enkohlakalo abakuhulumende kodwa kayenzi lutho. Okunye njalo okumangaza abanengi ukuthi umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa icala lokuchaphaza imali kahulumende kudaba lwenkampani yeDrugs International kodwa wavunyelwa ukuyalala endlini yakhe wavuka eziyela enkantolo engelazankosi njengezinye izibotshwa. Sixoxelo lwelamalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi esenze iZimbabwe yaze yagoqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungasese lilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yenkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulaloku lalokho okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe icala linje ene kube ukuthi umuntu lo uyagwetjwa ngokuqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa ukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayekwazi ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho nxa ukuthi umuntu ewonile njengena lento ezwe ngoObadiah Moyo akahambe ayejele abothe kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisela ukuthi liqede inkohlakalo kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lomehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengayena leminyaka eminye edlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela kuthi anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukureporta ama-cases ukuthi kule corruption eyenzakala endaweni ezithize kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena muntu ofuna ukureporta leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize usugcina ususiba nguwe usengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe sengathi usilecala. So uhulumende akazimisele ukuthi aqede lobu huquluzo obukhona osebenze ilizwe leZimbabwe lagoqa ngamadolo namhlanje.
Umphathintambo wezempilakahle uObadiah Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqoka isudu ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idocket nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu use ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani ezongo ezinxa uyi-citizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona uyabe ungaselakho yingakho nxa kukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi akulo nguminista kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshe ehanjizwe ayelala esitokisini ayecela i-bail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa i-bail ye yagrantwa ngumagistrate kodwa ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzalala endlini yakhe ebesevuka kuthengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owayengukhomanda weZipra ngesikhathi sempi yenkululeko umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eHarare emathuneni eHeroes Acre ngolwesithathu. Iphephandaba linye lithi njalo inhlangothi zesibhedlela seThorngroof koBulawayo ebezivaliwe zilungiswa zizavulwa ngeviki ezayo. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi, salibonani balaleli baka Studio 7. Nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela. Zamandlani bomama liziphathe kahle, shiya ligcina amadodeni kahle. Hayi, indoda ingasebenza, sifuthi olufuze lidlale ngayo. Lisenze ukuthi belixabana, lisenza ngabomo, litshekise ekukhulumeni kwenu nezinkulumo. Khulumisanani kahle, kungagcina ungena ukufa phakathi kwenu. Ngoba ngiyalazi impela lana wabafazi, mase indoda ingasebenza. Kusuka ukuthi undoda belisenze ukuthi nomali kuye busuku ezindlini ukuthi indoda ithi amen. Indoda ukuthi uvume intweni, intwe engalunganga. Hayi cha, mayindoda vela ufuza ngivumela umfazi edlale ngawe enqondo zakho uthi uze abuye ngo12 ebusuku eduvela emsebenzini. Hayi cha, vela kwenziwa njalo bafowethu. Namvumela le ndaba enje, ngiyazi ukuthi indoda izicina ithatha isimo sokuthi kubulane. Ukuthi nalabo abafazi labe bengakhulumi kahle emlonyeni. Zibambeni kahle nani bomama.
Njani lapho ku Studio 7? Hayi, siyaphila lapho ekhumalo lethoba lemfene ngkwavi Gauteng. Hayi, lapha kulomfowethu lo engamuzwe engathi ukhuluma ngosisi, wosisi lo wayekhuluma ngomakhupho wathi use Haverun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonokho okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka, akula muntu ozamthuka, wonke umuntu ulelungelo lokukhuluma lokhu akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hayi thiya lokhu umbonise kahle laye ezibonele ukuthi into ayiphathakiyo injani. But lawe mbona ngathi wawukhuluma kuto engathi umuntu okutshamisa. Hayi tshamisa ndoda, hayi uyafana lo makhuphe, uyafana lezano, tshamisa izinto zamashona. UGibson wabaqosha lo Ishmael Ncube ku-MDC yabo, uthwangilayo wathi libandla lakhe. So asiyaneni layo, asibumbeni ibandla lethu. AmaNdebele hayi sazwa ngezaphu, mina ngikhule ngiyimemba yezaphu lakathesi, lo ngiyimemba yezaphu. But izaphu ngiyayibona ukuthi sikhulile sindala, asivuseni yona leyo mthwakazi libandla lakithi. Laba abadala bethu bona babakamthwakazi ababizaneni bebambane izaphu mthwakazi oshimini Ncube bonke bebuye bebambane, kuyenziwa into eyi-one, hayi amacembucembu. Senzani izinto zicine, vuvusani iphathi eyi-one eyamaNdebele, hhayi enye laphana, enye laphana, njengesonto zamapostori lapha ejubhe kuyathola omunye ulapha, omunye ulaphana, omunye ulaphana, omunye ulaphana. Asikho lokho, zingake zaphumelela, asibambaneni. Ngiyabonga imuthoba lemfela.
Kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sebe sedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000 abantu asebebulewe ngomkhuhlane we coronavirus kwele Brazil. asebe banje ilumkhuhlane bona sebe phezu kwesigidi iBrazil ngesivili ngemva kweMelika emazweni ahlaselwe kakhulu ilumkhuhlane kudubuke amabhomba amabili abulala abantu abayisikhombisa kweleSomalia izolo Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano kaMongameli Donald Trump wokukhankasela ukhetho oluzayo awenzele edolobheni leTulsa eOklahoma ngomgqibelo ungenwe ngabantu abalutshana kakhulu lanxa nje naye besithi ukhangelele abantu abayisigidi. Lo ubungomhlangano wakhe wakuqala phakathi kwenyanga phose ezintathu. Abezempilakahle bebemxwayisa ukuthi engawenzi lomhlangano ngoba ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Abanye bebengafuni ukuthi umhlangano lo wenzelwe eTulsa ngoba kulidolobho elilembali ebuhlungu lapho abelungu abazonda abantu abamnyama abahlasela khona ngo-1921 babulala abantu abansundu abangamakhulu amathathu. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ngokubona kwakhe kuyini okubangele ukuthi umhlangano kaTrump ube labantu abambalwa.
Mina ngombono wami mboni ngani ngaba izinto nje ezintathu. Eyokuqala iyo yena leyo ukuthi njengoba sikwazi kathe sibule gcikwane leli ele coronavirus so abantu abaningi besaba kakhulu khona kokuma besondelene ukuthi maybe bengalithola leli gcikwane so lokho bengabantu abahlonipha into ye social distancing leyo kuthi kwesivili ama Republicans ayiwasupporta kakhulu yena uMongameli uTrump siyabona ukuthi angani sethe hem ungana basamthandi kangako kakhulu ngendaba yakhe nje naleyo ukuthi umuntu ofuna ukuthi uye ukuganisa abantu ngombala and uTrump sibonile nje lapha ngendaba kaGeorge Floyd lo obulwe kube ngamapolice eMinnesota ukuthi ubengasoli kangako amapolisa uyabona so abantu bangani basola kakhulu kanti uzaba kumongameli onjani ongazama ukuthi khona abambanisa abantu kuthi okwesithathu kube indaba yena leyo yenzakala lapho eTulsa Oklahoma ngo-1921 lapho abelungu ababulala khona abantu abamnyama over 300 bebemlalela nje into ze-racism zenezo so yena leyo i-racism eyenzakala ngo-1921 abantu abaningi bathe bekukhangela khona ukubabona ukuthi iTulsa aso dolobho elihle kakhulu ukuthi uTrump engaba layo le rally kakhulu ngesenzakala solisene sesenzakala ngo-1921 especially nxa ilizwe linje likhangele ama-protest okubandlululana.
Uphenyo luveza ukuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela njalo alubana luthe lwenziwa lamhlanje ukhetho uyamnqoba umnumzana Donald Trump. Ubona kusiba njalo yini ngesikhathi sokhetho?
Siyabona ukuthi uTrump yena evele ngumongameli nje ngokwakhe eminyaka ledlulileyo kazake ake abe over 50% ngokuthandwa ngabantu and ngendaba zonke lezi zakhe zamanga lobandlululo lapha eMelika sesibona ukuthi amanumber akhe sehlile futhi to lower 40s. So umuntu nje ovele ekhangelela ukuthi uzadliwa nguJoe Biden ekupheleni komnyaka kodwa singakhohlwa njalo futhi ukuthi emnyakeni owadlulayo uHillary Clinton laye samtsho njalo ukuthi khona uyawina sibe sithi kuma double digits uzawina sibe lamdle upresident uTrump kodwa kwagcina sibe yena uTrump ewina uyabona so izinto zakhona sabe singakwazi ukuthi you know oRussia labo babhizi benzani khona ngale.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuzipetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe ngomkhuhlane lo labo sebekhwelile baya kwabayisithupha. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wesihudo kobulawayo lalo selikwelile laya kwaba lichumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela phezu kwedaba lweholo kuyaqhubeka. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.